So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba engiliphiwe nguThandonuka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo.
Bathi CCC ngangiyikhangela iparty laleyo vele evele yona engela structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi ayibayahamba kuphela i-election.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni le-Victoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio naley. Iradio naley ilethe imali eningi elizweni, ilethe i-US dollar ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekobulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna eziphiwe lezi mota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezi mota ziphinde ziphiwe izigqingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi umnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama-campaigning managers eZANU-PF kuma-rural areas. Lokho kuphambana le-constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshe le-traditional leaders act. Icaca kuhle uthi izinduna zomdabu abo azingeni azisapoti amabandla ezipolitics. Osobhuku, omlisa, indizinduna, zonke lezi institutions ngezabantu asoze the party. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Afrika, izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners, izinduna zaziphathekile. Gwede, almost 4 centuries back. Khathesi kwabuya uSmith namabhunu eZimbabwe izinduna zathi kwaqa. Zenza khonoko baze baqunywa onehanda, baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo.
Manje mnumzana Mafa, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho?
Kuluhlazo eZimbabwe, kuluhlazo kuSadak, kuluhlazo kuInternational Community, ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphiwe izimota zokuthi zikampene zenze ongasikho e-constitution, yikho abantu bazahlala njani. Hatshi, thina asilahli themba, abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa. Sithi mahlabe ezulu, yekelani izinduna zodwa ziyevotela iZANU PF, akulanto ezaba khona. Your vote is secret. Silinga vele livote baluze amandla awakho. Iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasosha, lamapolisa, lama institutions wonke akahulumende azamsaluta. Ngalokho mahlabe ezulu, umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu, umuntu ongafundiyo ulenhliziyo ebuhlembi. Kambe sesifuna kubuyela khona kuyana yini ku pre-colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle. Hatshi, thina sito kungapheli ukuyahlola zobo uhlamanyosi. Bayethi abantu beZimbabwe, izinduna ziyekele nini ziyevotela iZANU PF yodwa, sibone ukuthi bazabambana.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo. Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla le-CCC uluhlu lwabavoti olwe-electronic voters roll. Abasola umbuso weZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZANU PF. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZANU PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla le-CCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZANU PF.
I-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenze umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona, kodwa angikuboni ukuliqiniso. Bayenze imihlangano suku zonke, badla inyama suku zonke, bahamba behlaba ezinye izinyama lapha, ambaboni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo. Kakhulu babezidla inyama, bemzana ukuthi babenze inyama, abanye bethanda isobho njengoba injalo ingaka, konke khonokho kukhona. But okukhona Nkomo yokuthi iZimbabwe leyi inanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC. I-CCC yes ithiyena kakhulu leZANU PF, ngoba iZANU PF ngikhuluma ngezaphu leZANU ezahlanganayo eziyizo zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli. Kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ozilethi Robert Mugabe wayethi Zimbabwe will never be a colony again. Uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu, but yona i-CCC nxangiyikhangela iparty laleyo vele evele yona engela structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election. Indaba engakhona bayi-concerned ngama-structures abo, belungise ezinye izinto zabo, bekhuluma ngezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC. Ama-party maningi ngapa-participatayo kukhetho lolu. What is so special nge-CCC ukuthi si-intertain i-CCC ngeke the expense of amaZimbabwe yonke.
Naso babu Bebe, kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla, akula kuvinjwa elikwenziwayo.
uyabona vele ungaboni joini zani uyakuthi usayine i-document yokuthi wena singumgambo wamanga ungalimami lapha kakhulu imiqiniso uyakwazi ngoba into lezilaba ubowhatsapp ziyaphuma incwadi zamaphonisa zibhaliwe ukuthi i-meetings ziklanise so yena nxa engakubonanga angakuphiki so okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezani yamanga ngoba nxa esekenomuntu usukule ezimbabwe ofet defend into ekhona ephilayo asiqali kathesi kwalisa umhlangano ngikhuluma kunjenje nakini enkayile kufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa nasathe kwezinye indawo so ukuthi sithome sikhika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha abantu bahamba ayekosela abadala inyama ngoba ukhuluma into ongayisiyo elize okwesibili umali bami ukhuluma ngama-structures ngabazi ukuthi kutele into ekuthiwa yi-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-english wedwa esokuthi kulo-chairman nosecretary lobani bani lobani bani kuthiwane yi-executive no i-structure ngabantu ababe begotshiwe epathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo ama-structures la kodwa sesiliniki ukuthi ngobani
baba kawule abanengi bayakhala bathi umnotho kawuhambe kuhle imigwaqo ifile impilo inzima kakhulu kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi
umbuzo omuhle kakhulu loyo nkomo umbuzo omuhle kakhulu ngicela nkomo ukuthi impendulo yayo oyibeke sibile iphume njengakhonokho engiyibeka engizayibeka nayo nkomo iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID umnyambabe uthi ethatha umbuso komngabe wathi ilizwe libe lichamale libe lifile umkonomi ubulele phansi ubhazalele ubuvuswa umkonomi inkomo ecubayo akuthathi ilanga elilodwa lokhu kukwakha yenza umnyama esibe lawo yokuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni saphuma ku-COVID inkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia impi le-Ukraine re-Russia nkomo ichabalise izinto zonke zoke eziningi khangela kabe sama-countries alama-economies ade fika njengabo-South Africa into kasisafani into lozizinto kwabo-South Africa enimuma usajakeni konke kobo-Nigeria kade ngikhangele kutelevishini laphana obo-Nigeria ukuthi imali kayikho lana amazwe wonke omhlaba ungakhangela nkomo levili lalapho khona lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kathesi izinto zinemanzonzo ngomumo we-Russia le-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe omhlaba iZimbabwe nayo ingxenye yakhona iZimbabwe nayo ingxenye yakhona iZimbabwe ihlangane nobunzima bonobo i-new dispensation nale sikhuluma ngayo ekhokhelwa ngumnyambakwa ihlangane nobunzima bokuhlangana nokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID ingitsho labo-China umuqonomi zabo-China aphanje nje yi-COVID siluye singene lapho futhi kakhane sesingena ku-Russian Ukraine war yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamanga kuhle kathesi even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu abasivoteli abavoteli iZANU PF ngoba iZANU PF yiyo kuphela elendlela yokuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodlileyo sesifika ku-new dispensation kathesi
baba ubhebhe akuyiphethe kungani abantu bemele belivotele njenge-CCC
okwakuqala tingabili kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better lezi ndlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 kufanele kunazelele i-COVID ayizalike khona ngo-1980 ngo-1980 sithathe ilizwe leli ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain labo-US sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa futhi kusukisela ngo-1980 kusiyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID owabulala ilizwe ngubani owenza ukuthi sibe sesimeni sokesetshenziswa ngubani yivani yakho so thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo abehlulekile bonile sizalungisa khonokho ababonileyo yikho esithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele yiwo esithi sizawalungisa
lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubexoxa endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule kungqoqo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwa ezulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBait Bridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, unkosikazi Barbara Musaranwa, watshela intatheli izindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lo kansila wedede umnumzana Stanley Torima othi umgwaqo lo usuyingozi.
Evifoso usaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukubo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini balalawayizwi uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yonale iBulawayo Victoria Falls ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lamatourist bevela emazweni achiyene abanye baye bedriver alenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi iroad yabo iphethe okungakanani akuniki picture ewriting ngelizwe lethu ayisafuni ukuthi benze okokuphetsha sifuna a complete overhaul ukucalisa kusha beyinamathisile nje babeyenze iBulawayo Harare Road ingafika kustandard lana lathi sizafila at home lathi sizafila being citizens of this country. Okwakathesi is just bad. Siyakhangela ukuthi uhulumende iminister especially minister of transport hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa iroad leyi kayiseko right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi iroad race ibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyaka labanikazi ingakwazi ukuthi manje iroad yona le izayakwalobani. So asifiki ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yeroad ebhizi ukudlula ezinye iroad ezingathi ziyabe zifela ngaphi zivela ngaphi. Ama-roads amaningi avela koobhinga kumbe avela kwezinda ayebejoyina avela kocholotho bayabejoyina yona leyi iBulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy Irodia and Ale is. Hence, city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iRodia and Ale. IRodia and Ale ilethe imali eningi elizweni. Ilethe US dollar eyo ephilisa abantu elizweni. So, such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa iRodia and Ale.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngeyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi.
Iroad yonke from Insuza uzoyobamba edolobha lewange uphume ekhilo ufike kuma plaza namadumavisa ngale. The road is very bad. It's very bad. But endawo umele ukuthi abahamba lamatraki amakhulu benanzelele kusegwayi gwayi amapotos ango namaningi umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka khona ngale gwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm uhamba towards Falls. Iroad very ilimele ayiwama ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzelele zona lezi ndawo but amanye amapotos abe lapha likhona 4 or 5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi but at the same time zona lezi ndawo engizishoze ogwayi even kogrambila kuyenzakala ingozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeti.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima, ukansila wedede obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesayithi lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndivuka njani, ndivuka njani balaleli be-Studio 7, ndivuswa emuhlanhla mahlangu seButswana eFrancis Town. Kuthaza bonke abantu bakithi, bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregista ukuvota. Please, ngiyacela abemalunku lapha elupane abahambe beregista ukuvota ngobuningi. Landikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngilela umama uNanhlanhla laphana, lo malume uPaul Ngwenya, lo Nkomo RJ, lo Mankomazana umka ke lo Moscow lo Jabulani Ngwenya laba kobabazala kona Mdumisi laphana lo Mdala Ndlovu kumajoyibana ithi likhuthaza abanye ngokuregister ukuvota ithi ngiyabonga egama lenkosi lo baba eshawini ngalelo sulu kondani la yakhuthaza abanye ukuthi bayiregister ukuvota yimo sobhuke lo uhlanhla mahlango seButswana eFrancis Town ngithi ngiyabonga.
Libonani salibonani ku Studio 7 okhulumayo uJoshua Moyo. Bengicela usizo bengicela usizo kakhulu, silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselugamba kwamaphahle kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba soka sayazanga ukuthi adike ule problem yena lokukhuluma kwakhe. So besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho omaphahla esiboraneni. Siyacela usizo, ulahleke nge-Tuesday akabonakali. Siyadinga ngajabula le audio mayingazwakala sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa enza ngakhona ngendlela zamaphepha akuthiwa ngama-special permit. Amazimbabweni mayephelwa yile special permit manje abuyele ekhaya ngale umnangagwa owathembisa ukuthi uzabanika ukugcizwana lo lente. Umuntu uzofika ngale ekala ngisho le nkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lente? Uhlupheka ngapha eGoli, uyohlupheka futhi back to ekhaya ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe bezizogcwala la South Africa 10 years down the line. Sibemele bubuyele back bengela lutho. Siyathola leyo zanu PF government lokubusa iyofika ibenzelani. AmaZimbabweni ahambe efike vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindizelo lwezanu PF, kibe ezame amanye amabandla manje abo Triple C ukuthi angiboni ngabe thoka kubusa Triple C. Ngabe kulo mnuthu usakhalela iphepha leSouth Africa ukudosa funa usebenzele eSouth Africa, wonke umuntu ngabe uyavuma ukuthi sekuyele ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu iZimbabwe. Kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaPhetho Smith, iBasket of Africa. Ayile ndlela iZanu PF elokhu sazitshela ukuthi imele ibuse mbe iRig election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuya kuma-elections iTRC abazama ukuthi befaka izibuko bebone ukuthi ukhetho lungaqilibezelwa lungarigwa ukwenzetha amaZimbabwe wazi ukuthi akhululeke. Sabona
salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Asikhuthalaneni zihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaze abangane, sikhuthazeni labomakhelwane be-register ukuvota. Noma nje izekhi senza into zase siyibona ukuthi very support iZanu PF, hayi sikukhangele konke lokho, but vele ungazi uyenzeni izekhi, ungazi uyihambise ekhodi ukudlala ngesikhathi ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe Zanu PF. IZanu PF sibambe everything eZimbabwe, lapha kusela into esingayenze free. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama-observers ebuye ezokhangela lolu khetho ngendlela ababe khuluma ngayo ukuthi kuphumelele ngoba sithwele nzima ngezanu PF thina njengebandla le Triple C izanu PF kayisidli lokho siyakutsho and sikutsho sile spindo ukuthi nxa befuna ukubona ukuthi thina sithi izanu PF siyachive ngabantu ba more than 2 million kapa sifakela ama reforms lapha na besiqhubezele izanu PF thina izanu PF ayisidli njengebandla le Triple C whether they like it or not okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli thina siyakampena kasidlali njalo abantu ba join akuphathi I Triple C ungazi ikhulume kube njani Triple C ithandwa ngabantu I Triple C iyandelwa ngabantu abezani bengathi bahambe ethwala abantu egwiri bebe bezoregister kobulawayo ukuthi bavota basoze bethwala abantu kobulawayo more than 3000 ebulawayo I Triple C iyathatha ngenkani iyathatha kobulawayo lapha so abantu kabakhuthale beregister ukuvota akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalomhlaba xa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela iqhawe lamaqhawe uthwa le umbulali kodwa xa inkosi ithe yathanda uzothwa ubulwe bunyoni into encane so asikhuthaleni singadeli ma Triple C ngiyabona
hello wasakaza wahle waka studio siyabonga ngiyabonga izinyo zelindume ezibonga kakhulu le news esizizwayo imihla ngamalanga ezicajileyo ngapha ekhaya ezimbabwe naliyazi liyazichaza hayi bonga kakhulu qhubekani endumeni inews bakithi ezekuseni kakhulu
yebo ngqongqongqo ku studio 7 hayi siyaliza ma studio 7 impela siyajabula ngelihlelo elisenzela zona mina bengithi ngiyengikhale mani ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna labo ngilisa labo sobhuku basobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu laba okungenani ngani nabo phela nabanika amabhasikeli ngoba nanku siyabona induna zinikwa imoto abo sobhuku bona abancane ibanika amabhasikeli labo ngoba yibo abantu abahamba bebhoda betshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 induna ibona kanye ngomnyaka idlele ngemoto nje izihambela imoto kodwa sobhuku ayeli banika amabhasikeli siyabonga mpela abantu bakithi hayi ogawule nabo mpela umuntu akagawule bheka gawule ubheka isihlahla siza kuwela mnumgawule ubheka
ye studio 7 studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyabonga izindaba ngizwe inkulumo athi Paulo ngupresident waseZimbabwe eMasole Mnangagwa lapha ePaul eDA abantu abasegoli kababuye ekhaya ezolima selokulomhlaba inkalakato sebabekile wona lo mhlaba sithi kawunike abantu abasekhaya silabafuthu abahliziyo ekhaya abangasebenzi abangela plan baningi kakhulu abantu abangasebenzi iyouth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya mawungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensini awulamsebenzi yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhanola iziboko so sithi thina manxa kulo mhlabathi lokhona okade utsho umnangagwa kawunike bona abantu abasekhaya thina kasiyekile kancane hayi sikhathele ngokutshela amanga ngobomnangagwa hayi sezogaya amavoti ngendlela angasiyo lubabayi hayi baba sicela ukuthi usixolele ngamanga hayi thina sifuna into eziletiqiniso phakathi na-2023 sivotele i-MR hayi sikhathele ukuba sihloko sitshela amanga abantu bempumalanga ngibonile amakhandidate ezanu PF afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ndikhulume abantu besishoneni kuphela bazamela abantu bobulawayo lapha umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakobulawayo uyazazi indubo zabantu bakobulawayo hayi madoda sivukene emaqandeni lo ayibone i-MRP ukuthi izosiza ebantwini usazoyibona nalitshela sibili
salibonani studio 7 salibonani basakazi abahle lonke ngiyalibingelela onke ngiliqambe ngamagama lonke ngilithanda lonke ngimsakazo wena omuhle indaba elisinika zona sondani leZimbabwe mina into engilesimanga ngayo bakithi international ayitshele umnanga akakhiphe uzikhala ejele abakhiphe uzikhala shejele ayekhontesta akhulume nabantu bakhe njengoba emele izinga ezawesti bamvoteli abakhiphe uzikhala upanishelwane okungaka ngathi zani yabona ukuthi uzikhala ustrong jithi uzikhala ustrong babona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngoba uzikhala ulesipindi sokukhuluma kayisana abakhiphe uzikhala bantu zibuhlungu kakhuluma nabe-Triple C uzikhala lokhu egcine ejele engenzwa lutho nakako kakhiphe uzikhala laba abemthwakazi nakangikwazi ukuthi bafuna ukwenzani nxa bengathi bona bafuna ukuvotelwa abakhansela nama-MP bengala president upresident ozavotelwa lapho ngumuphi bavotelwe ezanu-PF vele bazasebenza lobani nxa kuthi iprezidenti bengalayo umthwakazi ayengafuni ukudistebha abantu kayekele abantu bangene kwi-Triple C bavotele i-Triple C uze sikhiphe izanu dinwe thina izanu kuthi bona bachazwa izanu ngoba nxa besiprinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwe abakhansela nama-MP kuzasiza ngani ngoba izanu zagcina iyeagcina singasawinanga izanu cini lok izanu aba-inpower siza kuyanga izanu isihlukuluse kangaka akula lutho ezimbabwe akula lutho sikwazi ukuthi singenze njani uyidlala la ithi khona lapho athi sizulalini kahle labo uyizulu sokuchamabele iyncucu ziyakudura ezitolo kodwa abantu imthwakazi okuyifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni asho abantu bomthwakazi zamani ukuthi sibambane lisa abantu ku-Triple C yabo
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo-half past seven ntambama.